U-Secretary General Robson Chere ubethunywe yi-union ukuyayenza i-consultative planning meeting labahlali begurube emayelana lesihloko esithi Save Our Education Zimbabwe. Uthe phakathi kokuqhuba umhlangano lo labadala wafika abomthetho ababili, umpolisa lom-CIO, bazama ukumisa lomhlangano bethi kawutholanga i-clearance okuphoqe ukuba umhlangano utshayise ungakapheli. Uthe-ke ekutshayiseni komhlangano uRobson bamdobha laba ababili, bamthwala ngemota i-NP300 i-Nissan eyom-CIO lo. Kodwa-ke ngenxa yokuba abantu besebezwile ukuthi usethethwe okungekho emthethweni, uThere basebenzisa i-social media ukukufafaza konke lokhu kwagcwala indawo zonke. Thela bakababili abomthetho sebebona futhi indaba yabo isigcwele endaweni zonke ikhitshwa ngabantu begurube, basebemkhulula. Kuyasidanisa, kuyasukumeza njengeamagama e-Federal Teachers Union ukuba ngalamhla i-Second Republic lokhu isebenzisa indlela yokuhlukumeza abantu, indlela yokuvimba inqubo yama-union ekhona kusisekelo sombuso section 65. Siyakhuthaza-ke ukuba uhulumende engasebenzisi indlela yokwethusela, engasebenzisi indlela yokukhahlameza abameli bama-union, kodwa ngaqondane laba xoxe labo azwe uncediswane ukuthi indikimba yohlupho ingalungiseka kanjani.
Sizwa kuthiwa lelo mkhankaso ebulenjini elizawenza kuyona le iviki, ungasitshela okuningi ngawo?
Ngolwesihlanu kuleli viki sizabe silomkhankaso ebulenjini olesihloko esithi 5 to 5 Friday. Kusumkhankaso wakuqala, ngomunye wemkhankaso esesiyenzile e-5 to 5 Friday. Kwimkhankaso yethu e-5 to 5 Friday silwisana lenhlupho ezikhona Department ye-Education, silisana lenhlupho ezikhona kundlela izisebenzi eziphathwa ngayo, silisana lohlupho olukhona khangele iholo lezisebenzi, sibuye silwisane lokukhuphuka kwentengo zezinto ezidingakalayo masikhangela indlela esezikhuphuka ngayo emalangeni. Ku-Black Friday-ke sinxusa izisebenzi, sinxusa ababalisi bonke, sinxusa labadala, sikhangele u-1 May i-Workers Day, ilanga labo lezisebenzi. Kodwa belambile, lilanga bameni laholo labo abani lapho aba-union becatshile besesaba bebotshwa bethathelwa ilungelo labo loluntu. Siyalinxusa-ke ukuba kusasa umuntu wonke, izisebenzi zonke ikakhulu ababalisi, siyembathe izembatho ezimnyama, sizilela ukufa kwelungelo lezisebenzi, sizilela ukufa kwemfundo yabantwabethu. Isizwe bani esizaba labantu esingafundanga?